Umnumzana Christopher Mthangwa isikhulume sebandla lezanu-PF uthi uZulu nguye okhetha abazancintisa kukhetho oluzayo. Kodwa bakhona abathi ukhetho lwama-primaries alukhutshwa ngemfanelo. Omunye wabasola okwenzakalayo ngumnumzana Philip Gawule okubandla leli.
Ekukhona-ke ukuthi ekudingeni isekelo lapha abantu badinga usekelo, kodwa-ke okukhona ukuthi kukhona ezinye izinto nje eziyabe zingahambi kuhle. Kulabanye abangafuni ukukhontestwa, abanye bevalela abanye phandle, kukhona khonokho. Yikho kuhluphayo nje kuphela le ndlela njalo yokuthi ama-primary nxa esenziwa angani kakhulu afeva labo abayenelisa ama-centers, ikakhulu kuma-rural constituencies. Ungakhangela imimango ehanjwa ngabantu besiyavota imikhulu kakhulu, ekwazise kuthiya abantu abaningi bengavotanga. NjengeZANU-PF, njenge-ruling party, ngibona ngani ngabe iyananzelela ukuthi inika ithuba wonke umuntu okusela, ngoba nguye umuntu ozavota ukuthi akhulume ku-primary election. Ngoba i-primary election ukuqakatheka kwayo ilungiselela, yiyo enza ukuthi i-party iqine, ithole amavoti nxa abantu bekhethe umuntu sibisibili ofunwa ngabantu. Ngokunjalo ke yikwenze mina hayi kukhona sokusilelayo kakhulu ngendlela yena leyo ukuthi abantu kwesinye isikhathi imimango emikhulu kakhulu, iningi labantu alihambi kuyavota nxa ukuthi abantu bakhathi kukhatshana. Abantu bayathi umuntu engahamba njani.
Idale leZANU-PF Political Bureau likhangelelwe ukuba lizahlolisisa amabizo abazancintisa kukhetho lolu kungakabiselwa kuZulu ozakhetha abazamela ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo. Amanye amabandla lawo asedinga abazawamela kukhetho lolu. Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumele sebandla lezaphu uthi inkokheli yebandla leli kayingeneli ekukhethweni kwabazancintisa kukhetho oluzayo.
Thina njengezaphu simatasa silungiselela ukhetho oluzayo. Siyazi nje ukuthi kukhona okuningi okwenzakalayo eHarare ngodaba lokhetho, lapho abanye basebe enkantolo ukuthi bayalumisa lolu khetho. Kodwa thina sibhizi silungiselela ukukhetha abantu abazamela ibandla lezaphu kukhetho lolu. Ama-branch wethu nabasekeli bethu ezigabeni lezigaba yibo abaphethe lo msebenzi ukudinga abantu abazabamela kukhetho oluzayo. Abameli bebandla kumakhanseli lakuphalamenti bakhethwa yibo abantu ezigabeni zabo. Ubukhokheli bezapho abungeneli kulelo daba. Sokulisungulwe ikomiti ethiwa i-National Elections Committee ekhokhelwa ngu-chairman we-National People's Council, omunye-chairman webandla ezahlala ngezikele zayo ukuthi icubungile ukuthi siyokuhambisa njani udaba lokhetho. Kodwa sitshela abasekeli bebandla lezaphu bonke ekhaya nabasediaspora ukuthi bebekwazi ukuthi ibandla labo bezancintisa kulolu khetho.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, uthi sebezaqala ukudinga abantu abazamela ibandla leli ezigabeni ezijiyeneyo. Unkosikazi Ellen Shiriyedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi abantu bazazikhethela abafisa ukuba bebamele kukhetho oluzayo.
Thina njengebandla le-Triple siphakathi kokulungiselela ukhetho lolu oluzayo olwama-harmonized election. Okumqoka okunye esikwenzayo yokubona ukuthi ibandla ilenkokheli ezasimela kuphalamende kumbe ekhansilini. Kathesi thina njenge-elections department sike saxoxisana loZulu weZimbabwe sabumba lokhu esikuthi yi-template yethu ezasincedisa ukuthi sikhethe abameli bethu lesithi community consensus candidate selection process, lapha esizangena khona esigabeni okuhlala khona abantu kuma-constituency lama-wards. Siincedisa i-independent electoral board yethu ezabuza izakhamizi uZulu jikelele ukuthi ngibaphi abantu abangabamela kuhle ekhansilini kumbe ephalamende. Nxa singathola amabizo nalawo sesizaxoxisana through a consensus program yokuvumela vumelana sibone ukuthi nguphi umuntu ongabe ethandwa ngabantu bonke. So yiluhlelo esifuna ukulenzela candidate selection. Kunsukana ezilandelayo sizafaka inotice sicwayisa uZulu wonke ukuthi uhlelo lokukhetha abameli bethu seluqalile.
Ngolela ilungelo loluntu uMnumzana Effort Ncube uthi awuphuthwa kahle ukukhethwa kwabantu abazamela amabandla athiyeneyo.
Inhlanganiso zepolitiki ezombusazwe zisadodoba ezinengi nxa kusiza kwintando yabantu phakathi kwabo, phakathi kwepolitical party leyo, phakathi kweqembu lezombusazwe. Njengalokhu ubona ikusenzeka elizweni ukuthi kulokwethuselela kulokutshaya okwenzakalayo, ikakhulu nxa sikhuluma ngebandla elibusayo, laphakathi kubo baphethe kanjalo iqembu labo. Kulokwethusela nxa kusiza kuma primary elections kulokutshaya.
Uphinde wathi kunzima njalo ukuba abantu befake imibono yabo ngokwenzakala kumabandla onke. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kumaviki azayo uza kwethula insuku zokuqhuba ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingu Gibbs Dube.